Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
vele njengamakhansela sithabe kakhulu ngoba kade singakwazi ukuthi sisebenze kakuhle naye ngoba kade vele bemfake ekhoneni sikusiphambanisa nathi ukusebenza kwethu. Nathi ngoba vele kade sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani i-problem for it.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court lamuhla unqume ukuba umnumzana Jacob Mafume owebandla le-CCC nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo aphinde amkhuphe kulesi sikhundla.
Kuqakathekile ukuthi mhlawumbe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama various stakeholders. Ibe kuqakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa ke hayi, siyafisela ukuthi Zimbabwe iphumelele ukuhosta le conference eqakatheke kangaka.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yedale lephalamende elamazwe awezwekazi le-Africa, i-African Parliamentary Union, umnumzana E.D. Gado Bobuka usekwethekeleleni kwele Zimbabwe ukuzohlola amalungiselelo omhlangano we-African Parliamentary Union. Abasakhulayo bomdlalo we-tennis abaphuma emazweni alitshumi lanhlanu baphakathi komncintiswano owe-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophezulu oweHigh Court lamuhla unqume ukuthi umnumzana Jacob Mafume owebandla le-CCC nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo aphinde amkhuphe kulesi sikhundla njengalokhu obekusenzakala. Ube setheswa icala lenkohlakalo lokungaqhubi ngemfanelo umsebenzi. Umnumzana Mafume ongukansila kaward 17 eHarare uthi uyasamukela lesi sinqumo ngoba ubevele emsulwa, njalo uzaqhubeka esebenzela likansili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo kansila weDzivarasekwa kuleli dolobho umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Vele njengamakhansela sithabe kakhulu ngoba kade singakwazi ukuthi sisebenze kakuhle naye ngoba kade vele bemfake ekhoneni sikusiphambanisa nathi ukusebenza kwethu. Nathi ngoba vele kade sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani problem for it. Balaba bakhanya vele bele njongo yabo ukuthi bamkhuphe, kodwa siyazi ukuthi awodadila laba abaphathi umthetho bazama ukuthi bakwenze ngendlela e-professional. Bangalokho bekwenza ngendlela e-professional kukhanya vele uza lokho ewina noma bangawuthathi noma bangamthatha kumthethandwaka kangaki.
Kungani lisithi wakhutshwa ngokungekho emthethweni? Kungani likholwa ukuthi nguye okufanele akhokhele idolobho leHarare njalo aqhubeke engukansila kaward 17?
Thina sithi wakhutshwa okungekho emthethweni ngoba vele umeya ufuze aphume phakathi kwethu singimvotela thina abanye bakhe abavotula kanye lama-residents. Lokho ukuthi umeya akhutshwe nguminista vele kakukho emthethweni ngoba vele sikwazi ukuthi uminista vele kadezama ukuthi asifakele lo uSteward Mkhizwa vele kathesi odengisa ukuthi vele usesendleleni sephuma endleleni yokusebenzela abantu kodwa usesendleleni yokuthi asebenzele izifuno zalaba abamthumayo.
Likhangelele ukuthi imisebenzi yekhansili sizaqhubeka kuhle yini kathesi?
Asikakhangelele ukuthi sizaqhubeka kakuhle ngoba sebake bambiza batshengisa ukuthi vele kabafuni ukuthi basebenze, uminista akafuni ukuthi asebenze naye. Sina sikhangelele ukuthi angabe uminista naye uyazwisisa ukuthi i-City of Harare ama-residents afuna ukuthi babone umsebenzi uhambela phambili kakuhle, avume azwisise ukuthi amkhiye uJacob aqedise umsebenzi wakhe. Isikhathi vele esiseleyo sesisiluthwane, angiboni ukuthi inkinga kuyini bamkhiye aqedise umsebenzi wakhe kakuhle.
Alo ke ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe ukansela wadzivarase kwa eHarare obixoxa ecingweni le Studio 7 ekhonale esigodlweni. Kusenjalo umthethwandaba udlulisele ngolwesine ukuthethwa kwecala lokwenza udlakela emphakathini eletheswa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayithoba munwe munye ngoba amagqwetha abo esithi kusamele afunde amaphepha abawaphiwe ngumtshutshisi ngalolu daba. Amalunga la ngusibongele Banda, Tainos Nkomo, Maxwell Nkosi, Mongameli Mlotshwa, Welcome Moyo, Nkosilathi Ncube, Akim Ndebele, Lobusi Moyo. Isimanga ukuthi amalunga la ayephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kodwa ngemva komnyaka owodwa babotshwa njalo ngeviki edluleyo. Siqoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Icala alisangenanga njengoba namhlanje bekumele benikwe i-ruling yabo, alisangenanga ngesizathu sokuthi kuthiwe u-public prosecutor uphuzile ukuhambisa ama-state papers ku-defense council ye-MRP 9 nakumagistrate, okubangele ukuthi uloya ucelile ukuthi ufuna ukuyacubungula la ama-state papers avela ku-prosecutor layo magistrate ngokufana nayo layo ufuna ukuyabacubungula. Basebevumelana ke u-magistrate lo-lawyer kanye lo-prosecutor ukuthi icala kalidluliselwe kulwesine lona lolu mhla ka-2 June 2022.
Kanti vele khona kuhambe njani njengoba babephiwe i-bail sizwe kuthiwa baphinde bavalelwa ngeviki edlileyo, kuhambe njani?
Ye, umbuzo nalowo baba siyazibuza nabantu abaningi bayafuza ukuthi kwaye kwenzakala ngapho ukuthi umuntu eku-bail, i-bail icala lingakapheli njalo engaviolethanga kumbe engayiphambanisanga ibheyili abiselwe enkantolo njengalokhu nje sikhuluma kususela ngo-Thursday basekani lasemlondolozi. Kuyasimangalisa thina ukuthi kanti umthetho waleli lizwe leZimbabwe unjani, laba abangu-9 sebebiselwe kani akukhulunywa lutho ngebheyili, babiselwa nje le-ruling yona leyo ingakayenziwa. Kodwa akusimangalisi thina ngoba ngo-2014 ngike ngaba kucala elifana nayo lo kuhlanisibindi, lathi senziwa into efana nayo sahanjiswa khona lekani prison, ngemva kosasivele sivale lekani prison sanika ibail sesesiyiphiwe sebesiyaliqeda icala ngemva komnyaka basivalela lathi kwamalanga athile kani maximum bin. So kona lokhu abakwenza ku-MRP 9 akusimangalisi ngoba vele yindlela esesikuhlela ngawo amacala wonke ayenziwa ngabantu bakomthwakazi.
Manje igqwetha lona lithini?
Angilaqiniso ngoba ngicela ukukhuluma la izolo lakhona ubedriver asak khuluma ngabantu but sizakhumbula ukuthi vela sonke eqalayo even lo chief olihlanhle amangwe endiweni bake bamenza into efana nayo laye wayekubheli futhi. I-problem yeZimbabwe yobugande labalaleli ukuthi kule-selective application of law elizweni laseZimbabwe ungakhangela amaNdebele labantu besishoneni kulo umketabetshale indlela amacala abanjwa ngawo akula mthetho vele ukuthi umuntu okubheli kumele akavalele okwesikhathi aye kuye sevelela ejele.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yedalela ePhalamende lamazwe awezwekazi le-Afrika i-African Parliamentary Union, umnumzana iDigado Bobuka, usekwethekeleleni kweleZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo omhlangano we-African Parliamentary Union okhangelelwe ukwenzelwa eZimbabwe ngolwezi lonyaka. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekufikeni kwakhe enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport izolo, umnumzana Bobuka uchasisele intatheli zindaba ngokuqakatheka kohambo lwakhe oluza ngaphambilini komhlangano kalwezi owamalunga azamela amadala ePhalamende angamachumi amane lanye 41 national parliaments kanye labamazwe akuzwekazi le-Afrika. Lamhla umnumzana Bobuka uye wayazibika kumlawuli wedale lePhalamende eleSenate, uPresident of the Senate, uHonorable Mabo Chinomona, lapho achasise ngesizathu sohambo lwakhe. Uveze njalo ukuba uze kuleli ukuzavumelana kulokho okumele kwenziwe ngabedale lePhalamende kuleli ukuze lumhlangano uphumelele. Umkhokheli enhlanganisweni ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi wemukele ngenjabulo ukwenzelwa kwalumhlangano eZimbabwe.
Lokho nje kuzanikeza iZimbabwe ithuba elokuzibukisa, ithuba elokuthi layo ime i-competitive ku African continent, kuqhakathekile lokho. Kodwa ke sithi nje kuqhakathekile ukuthi mhlawumbe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama various stakeholders. Ibe kuqhakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa ke hayi siyafisela ukuthi Zimbabwe iphumelele ukuhosta le conference eqhakatheke kangaka.
Intatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Tafazwa Chikandiwa upha umbono wakhe ngalolu hambo lukamnumzana Bobuka.
Sicela ukuthi ingabe kuyayenza akwanise ukuhlangana lamabandla wonke babonisane, ayikhona ukuthi abe ekhuluma lohulumende kuphela, sokungani yinto yezanu PF, le yinto yinto yelizwe ayisonto yeparty.
Uchikandiwa uthi angabonana labenhlangothi ezijiyeneyo uBobuka kuzosiza ukuthini abe lombono obanzi kakhulu kulokho ahamba ngakho.
Sicela ukuthi nxa kusenza akwanise ukukhuluma lamabandla ajiyeneyo ukuze into le iphume kahle, ngoba engayekela ukuphuma kahle kusolwa ilizwe akusolwa uhulumende kumbe iparty kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Collins Ncube uthi kasikho isidingo sokuthi uhulumende avume uqhuba lomhlangano kuleli lapho isimo kwezomnotho singesihle khona.
Bakithi izinto azisalunganga elizweni, i-cost of living, izinto sezidura, lokhu lalokhu sokudura, amagetsi ayakhwela, ozukho bayakhwela. So imali zokuthi sihoste imhlangano imbuthano njengaleyi kusisiza ngani, kusincedisa njani? Ngoba sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe zithwele nzima ukuthi baphile impilo zabo zabantu zibe ngcono. Mbonani uhulumende kakhangele kakhulu ukuthi abantu sebephila njani kathesi sikhuluma kungu.
Esuka edale lePhalamende uBobuka uphatheke emkhosini wokulobelana phansi isivumelwano lonobhala omkhulu wedale lePhalamende umnumzana Kennedy Mugobe Chokuda sokukubeka emthethweni ukuthi ngempela uqhutshwe lumhlangano kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umanyano we-European Union usovumelane ukumisa ukuthengwa kwamafutha ezimota kwele Russia ngesilinganiso esingamachumi afika phose amachumi ayithoba munwe munye ekhulwini 90%. Umanyano lo ophakathi kokuhlaziya udaba lwempi yakwele Ukraine lele Russia uphinde wavumelana ukuthi ufakele izijeziso zenotho ibhanga leSberbank. Lokhu kwenzakala ele Russia lesithi selithumbe phose ingxenye yedolobho leSeverodonetsk kulandela ukulwisana okukhulu esigabeni seDonbas. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Ngavuto Nicholas Mabena njalo okhokhela ibandla leZimbabwe Communist Party.
Okokuqala yikuthi vele iAmerica kumbe iNATO akumelanga ibe seUkraine, yinto yokuqala ngoba ukuba kwabo eUkraine lokuzama ukuthi lizwe leUkraine lijoyine iNATO yikho owadala ingxabano. Okwesibili, iRussia kayilwi leUkraine eUkraine kodwa iUkraine ilwa leNATO ngoba iNATO ioperator phakathi eUkraine, yikho ke bavala intatheli zindaba ezingahambisani lalokho okhunywa iRussia. Labo abalama DSTV bayakwazi ukuthi Russia Today yavalwa ukwenzela ukuthi abantu bazwe lokhu okukhulunywa yiMelika labangani baya abeNATO. Siyakwazi ukuthi bakhona abasuka eCanada, bakhona abasuka emazweni eNATO abaphakathi eRussia. Njalo sibone futhi emalangeni adlulileyo kuthunyelwa imali engange 40 billion isuya eUkraine. Izikhali ezinengi sezingenile phakathi eUkraine. So ke into esiyitshoyo ukuthi iNATO kayiphume eUkraine, iUkraine ngangene kuNATO. Nga kulezinye izinto abakho ukuthi xoxiswane ngazo bese kuxoxiswana. Njalo futhi kuhlonitshwe lokho kwathi i-referendum eyabakhona eDonetsk kuDonbas region ukuthi labana bathi bona bafuna ukuzimela bodwa babe ingxenye yeRussia.
Kodwa ke nxa usithi iNATO isuke eUkraine, iRussia yona ke awumelanga isuke yine Ukraine.
Okwenza ukuthi iRussia ihambe eUkraine yiNATO. iNATO ingasuka eUkraine, iRussia yakayila sizathu sokuthi ibe seUkraine. Ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaba le-referendum, abantu beDonbas bathi bona bafuna ukuzimela, kumele kuhlonitshwe. Yikho okumele kuxoxiswane ngakho ukuthi kwaba la le-referendum, abantu beDonbas region bathi bafuna ukuzimela, ludaba okumele luphathwe njani, kungangenelanga iNATO. INATO ingavele iphume, iRussia yakayila sizathu sokuthi ibe seUkraine.
Hello ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela ibandla leZimbabwe Communist Party. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukwenziwa ngabasakhulayo ngokuphathelane lodlakela osoluqhamuka phakathi kwamalunga ebandla ezombusazwe. Kwezamabhizimusi, abamabhizimusi amancane bakhala ngendlela isisindo sedola leZimbabwe esiwa ngaso okwenza kube nzima ukufaka intengo ezitolo zabo. Iningi lithi kungalesi sizathu abagcina bebanjwa ngamandla ukufaka intengo zabo ngedola leMelika bebalekela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Obuningi asikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
Ngokutshona kwelanga la izolo, ibhanga lesizwe belisithi idola leMelika belithengwa ngamakhulu amathathu amadola eZimbabwe, i-308 RTGS, ikanti ezitaladeni belithengwa ngamakhulu phose amahlanu i-480 RTGS. Isilinganiso sokwehla kwesisindo semali yakuleli nxa uqathaniswa leyamanye amazwe i-inflation ngalinyanga kankwenkwezi besisedlula isilinganiso sokuphethwe kabili, i-131.7% sisuka ku-96.4% ngenyanga kamabasa. Umnumzana Thabisani Bebe olesitolo esithengisa ukudla uthi kulezi nsuku kunzima ukufaka intengo ngedola leZimbabwe ngoba lilakho ukuwa phakathi kwesikhathi sebethengile becine besehluleka ukuyathenga ezinye impahla njalo.
Kunzima ukuba ngosomabhizinisi ngalesi sikhathi ngoba sokufanele ukuthi ucabangele phambili, ucabange ukuthi nxa ngingathenga lokhu ngikuthengise ngemali engaka ngizabe ngizathola inzuzo na ezangenza ngibuyele ukuthi ngithengise njalo ukuthi ngithenge okunye ngibuyele ngithengise. Ngesikhathi lesi siyakhangela ukuthi ama-rates abe lokhu eqansa ngelanga, uyanelisa ukuthi kuqalise kuvuke idola liyi-400 isiyatshona ilanga seliyi-410, 420, okuyinto enzima kakhulu kithi osomabhizinisi ukuthi uyabuza faka njani intengo zakhona zibe ngamazimdola.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi impahla zingaba le ntengo ebekwa ngamarandi kumbe idola leMelika kuza kuba lula.
Vele izinto ziyadula kakhulu njalo ziqhubeka zikhwela intengo yazo nxa ngabe zithengiswa ngemali yaseZimbabwe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi kukhangelwe ukuthi kuphangise ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe njengamarandi kumbe amadola ukuze abantu abathengi bavikeleke. Ngokuba izinto nxa zithengiswa ngamadola kumbe amarandi ziyahlala ndawonye isikhathi eside. Kuyabe sokusisho njalo ukuthi abantu babhadalwe leyo mali lapha basebenza khona, ungabe basebenza kuhulumende kumbe basebenza kuma private companies.
Umnumzana Thabiso Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uthi amakampani afana loZupco akhuphula imbadalo esebenzisa isisindo semali esiphezu kwesisindo sikahulumende.
Kunzima, kunzima, impahla ziyakhwela, impilo isinzima, kunzima ukuthenga ama-groceries, imali yeholo ayikhweli, kukanti ama-services alokhu ekhwezwa. Ngakhangela la kuZupco omunye kahulumende khathesi mhlaka 1 bathi idola labo yi-R440 okuyinto ephezulu kulaleyi rate esetshenziswayo officially e-government. Ukutho ukuthi sebi-encourage le-black market ukuthi ikhwize ibe phezu kwayona leyo.
Umnumzana Ernest Mvundla, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kulokusilela kwemali yakwamanye amazwe elizweni okuyinto ekhuphula intengo yayo nxa umuntu eyidinga ngemali yakuleyelini.
Okomqotho esingakunanzelela yukuthi impahla eziningi ezithengiswayo emakhampanini bathenga labo ngeforex. Iforex leyi ibuye njalo isilele lapho usuyithola susiyathenga iba yimali ephezulu. Ukuqansa kwentengo vele kukhayelelekile. Uhulumende engakhipha eyalapha imali usetshenziswe e-America, lokhu kuzaletha ukuhlaliseka kwentengo. Lama investors azakuba le confidence ukuthi afake imali, i-dollarization yiyo engaphathisa ovusa umnotho welizwe loba kubanjwe abe-black market.
Abenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe bathi ngenyanga kaNkwenkwezi imali ebikhangelelwe ukugcina imuli yabantu abayisithupha ibisifike kumadola aphezulu kwenkulungwane ezilikhulu, i-$120,000. Ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende kumele afake indlela ezizathuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni, ama-value chains, okuzaphathisa ukwehlisa intengo zempahla. Okungenziwa nguhulumende ukuboleka osomabhizimusi imali ngesilinganiso semithelo esiphansi e-interest rate, kanye lokunanzelela ukuba amakampani athola imali yangaphandle kwelizwe emkambo kahulumende i-auction system ukuba ayisebenzisa ngendlela efaneleyo ethuthukisa umnotho welizwe hathi umkambo omnyama. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi intengo yokudla lempahla eqakathekileyo isikhwelile okumangalisayo osekusenza bengenelisi ukunakekela imuli zabo. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Amafutha okupheka abethengwa ngamarandi angamashumi amathathu, 30 rands, i-2 liters, emnyakeni embalwa edluleyo aseqonge aya kumarandi alikhulu 100 rand usiya phezulu. Izinkwa ngitsho lalezi ebezidlalela kumarandi alitshumi lambili, 12 rands, sezibanga kumarandi angamatshumi amabili, nearly 20 rands. Akusakhulunywa-ke ngetshukela njengoba i-2 kg iseduze lokweqa ngale kwamarandi angamatshumi amahlanu, nearly 50 rands. Inyama lavele isimvela kancane ezimbizeni njengoba inengi selidanela emathunjini enkukhu lenyaweni zazo njengoba kuyikho okulegazana osekusele kule ntengo ephansi. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Victress Mathutu uthi sekusobala ukuthi uMangoye usebhazalala eziko emizini eminingi.
Kunzima kakhulu ukuphila esikhathini samanje ngenxa yokukhuphuka kwentengo yezinto eziningi lapha eMzantsi Afrika. izinto ezifana lenyama, izinto ezifana labochukela, even ikakhulu lamafutha ezimota lawa. So kuphezulu kakhulu, so kunzima ukuphila ngoba izinto zakhona zikhuphuka njalo nje, zikhuphuka zonke zonke njalo azikhuphuki kancane. Ikakhulu ukuthi njengezizayo lezeZimbabwe sisuke eZimbabwe sithi sizodinga amadlela oluhlaza ngabe eSouth Africa. Manje simi South Africa sisuka sisiba ngale ndlela esesiyiyona. Ngosiya thina sisebunzimeni.
Le ingcicizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube yena uthi sekukhala osebenzayo longasebenziyo.
Hayi, izinto sezidura okunzima kakhulu. Njengamafutha nje, hayi amafutha abasakhulumeki. Lapho konke nje kuyigrosa kokudla noma yini izinto sezikhuphuke kwenye indlela. Ipetroli yona sikhulumi njenganamhlanje nje ngathi izokhuphuka futhi kusa kwakusasa. Sekunzima kakhulu ukuphila. Uma usubheka amarenti, ubheka o-transport, futhi ukhuphuka amapetroli nama-taxi azangakhuphuka noma yinini.
Kodwa-ke ingcitshi kwezomnotho lezokulima uMnumzana Christo van der Rede oyisiphathamandla senhlanganiso yabalimi e-Agri SA uthi kukhona kusazokhalwa njengoba lamhlanje ebusuku kukhangelelwe ukuthi intengo yamafutha ezimota iqonge iyefika lapho engazifike khona selokhu iSouth Africa yakhululekayo. Okwamanje iphethulo ibanga kumarandi angamachumi amabili lambili, close to 22 rands a liter. Intengo entsha ikhangelelwe ukuthi isondeze kumarandi angamachumi amabili lanhlanu, 25 rands a liter. UMnumzana Rede uthi kufuneka uhulumende athathe amanyathelo esiphangiphangi.
I think what government should do, first and foremost, is to bring down the cost of petroleum.
Uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yamafutha ezimota, ehlise intengo yamagesi, njalo ke ancedise abalimi abachase ngezinto zokusebenzisa.
With inputs such as fertilizer, chemicals and so forth.
Ingcitshi zithi ukukhwela kwentengo yempahla lokhu okunye kwakhona kubangelwa ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubangelwe yimbi phakathi kweUkraine leRussia. Ngokutsho kwenkampani ezibalo kwele South Africa, iStatistics South Africa, izinto eziningi zikhwele ngesilinganiso esiphose sifike kowesithupha ekhulwini 5.9%. Iningi labeZimbabwe balahlekelwe imisebenzi ngenxa yeCOVID-19. Obese kusenza ukuthi abaningi baphile nzima lentengo yempahla ingakakhweli. Isilinganiso sabantu abangasebenziyo kwele South Africa sesidlalela kwabangamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35%, okungabantu abaphose bafike izigidi ezilitshumi lambili, close to 12 million. Lokhu bathi akulambisi bona bodwa kodwa lemuli zabo esekhaya. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa ngenguthuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele, lakuTwitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophezulu weHigh Court lamhla unqume ukuba uMnumzana Jacob Mafume nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende uMnumzana July Moyo aphinde amsuse kulesi sikhundla. Unobhala jikelele wenhlanganiso edalele ephalamende lamazwe awezwekazi leAfrika, i-African Parliamentary Union, uMnumzana Idigado Bobuka usekwethekeleleni ilizwe leZimbabwe kuzohlola amalungiselelo omhlangano we-African Parliamentary Union. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.